Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5847 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe bele gcikwane leli eZimbabwe.
Namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi nawe Zanu PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibi abafuze bebe ngabazali babo.
Abantu abangaziwayo namhla bachithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakutswa Ngaziwori. Bachaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba.
Ngafunda eShimakanga Primary School, ngahamba esecondary eMandawa High School eShawani. After that ngajika ekhaya ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Uma ngiceda lapho umalume wami wangithatha wangizisa eGoli, ngase ngiqala ukwenza umculo lapho.
Ngohlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGetron Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5842 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe beligcikwane leli eZimbabwe labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,379,909 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lantathu 33,403. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 30,211,680 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 946,710 kubika abekolishile John Hopkins University. Abantu abangaziwayo namhla bachitha umhlangano lapho obekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakutswa Ngaziwori. Bachaya abanye abakade bekulo umbuthano abagoqela intatheli izindaba. Umhlangano lo obuseduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba umnumzana Thawanda Muchehiwa ngenyanga edluleyo, yena othi wachaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. Amagqwetha kamnumzana Ngaziwori athi ulimele kulandela lesi isehlakalo. Umthethwandaba wawunqume ukuthi umnumzana Ngaziwori engasondeli duzane lenkampani le kulandela ukubotshwa kwakhe etshengisela phambi kwayo esola okwehlela umnumzana Muchehiwa. Umfanekiso kamabona kude osenkundleni zokuxhumana ize-social media utshengisa omunye wabesilisa laba bedonsa umnumzana Ngaziwori, ezinye izifundi zisakhuluma, kweza abanye bancedisana laye. Intatheli izindaba uLeopold Munende ongumqondisi we-Young Journalists Association uthi amanye amalunga enhlanganiso yakhe achayiwe kulo umbuthano njalo amanye alahlekelwa zimpahla zawo.
Okwenzakale namhla e-Impala Car Rentals kutshengisa ukuthi izinto asoze zibe ngcono. Sonke isikhathi lesi besithi uhulumente usithatha ukuthi ezilungisise, ezikhanyelisise yena ukuthi hayi usebenza njani le ntathelo izindaba. Ikanti sesiwubona vele hayi sokuwes. Namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi nawe Zanu PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo babachaya abanye bathathelwa ama camera abanye bathathelwa ama phone abanye bathathelwa ama recorder asazi ukuthi uhulumende wethu ucabangani ngathi thina intatheli izindaba iposting yethu thina nje intatheli izindaba ezincane ezeyoja ukuthi uhulumende sokufuze ehlale phansi ecabange eyedwa enxa engafunga usilalela kake ayekele ukusilalela kodwa ecabange ukuthi izinto azenzayo lezi zihambelana yini lokukhuluma kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa okwe-re-engagement ukuhambelana ngabi njalo ubona izindaba zenzayo lezi zingabaphambanisa njani ngoba vele ziyabaphambanisa
amalunga enhlanganiso yakho lawo athintekile yini kulolu daba kuyini eliza kwenza ngakho
amalunga ethu kulamanye achayiweyo kulamanye athathelwe amafoni amakhamera omnye uthathelwe iphesi oyinkazana osebenzela enye online television yalapha eHarare kulabanye iningi bebechaywa bechiywa benjalo kodwa amafoni athethwe njalo bebetshela ukuthi abantu laba bebengelani lokuthi yintathela izindaba bebekuchaya bebuza ukuthi ungubani ungakhuluma bebelokhu bekuchaya bekungenani vele ukuthi wena uthi ungubani udingani khonapho kodwa amapholisa bathi ebeme less than 100 meters away from lapho adekuchaywa abantu
Lo ngumnumzana Leopold Monende isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association iYoja ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook buVOA Ndebele nakuTwitter buVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhathi sokusele insuku ezingatsho lutho ukuba izikolo zivulwe ukuze abantwana abaloba imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela. Ababalisi bakhala ngeholo abathi lincane kakhulu kanye lokuthi ngabala themba lokuba bazabe bevikelekile ekuthelelweni igcikwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubike ukuba izikolo eZimbabwe zivulwa mhla ka-28 Mpandula emizameni yokuphathisa izifundi eziloba imihloliso ngenyanga kaLwezi ukuba zinelise ukuthola isikhathi sokulungiselela imihloliso. Kodwa ababalisi bayakhonona ngendaba zeholo labo lesimo sezikolo besithi bafuna uhulumende alungisise izikhalazo ukuze babuyele ezikolo bejabulile. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Nation Mzitirwa uthi iholo lababalisi selincane kakhulu okuza kwenza bengabuyeli ezikolo.
Mhlaka 28 asibuyeli emsebenzini ngoba kuyakhanya ukuthi umqatshi vele kasihloniphi nxa ubona umama or ubaba ulabantwana onguteacher ehola $30 kuyakhanya ukuthi uhulumende vele kasihloniphi gala ndaba lewelfare yababalisi
lokhu kusekelwe ngunobhala wenye njalo enhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Joe yena othi bafuna iholo labo baliphiwe ngedola lemelika
government must pay salaries that resonate with the salaries that teachers were getting in October 2018.
Teachers were getting PTUZ sithi uhulumende abhadale ababalisi imali engangaleyo esasiyihola ngomfundo ka-2017. Imali leyo yayi $500 kusiya ku-520. Uhulumende ngeke athi imali yabantwana bezikolo ifike 30,000 RTGS dollars. Thina sihola 3,000 to 3,500 RTGS dollars.
Range from 3,800 to 4,500.
Omunye umbalisi unkosikazi Rumitsa Ijiri uthe isimo esezikolo kasi vumeli ukuba bagcine abantwana babo.
Thina soze sivule izikolo, asila mali yokugada, sibuyela emsebenzini ngoba imali efuneka nxa ugada usemsebenzini imali yaseAmerika. Thina lapha sithola ini amabond.
Lokhu ugcizele umnumzana Matthew Ndlovu ufundisa ekuwatsana yena othi ngesikhathi se-COVID-19 kumele uhulumende avikele izifundi lababalisi ukuba bangahlaselwa yilo mkhuhlane.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Ukuvula kwezikolo hayi kudlala sibili okwenzwayo. Akula malungiselelo ayenziweyo. Izikolo akula mali ukuthi kuthengwe amalozini iPP le ifunakalayo. Kunzima izikolo lapha kula into enhle lapha.
Inhlanganiso ye-ATUS namhlanje ilobele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ikhalaza ngemali lesimo sababalisi ezikolo ikakhulu emakhaya lapho abathi ababalisi bafuna imali engcono ukuze babuyele emsebenzini. Imizamo yokuza icele kahulumende ngodaba lweholo lababalisi yehlule ngoba umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubengadubhi ucingo lwakhe njalo engapheduli imibuzo ayithunyelwe kumakhalekhukhwini ne-WhatsApp. Kodwa uNcube utshe idale lephalamende ngeviki edluleyo ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lwemali zezisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi. Kodwa ethi uhulumende akalayo imali yeMelika yokubhadala izisebenzi zakhe esithi lapho ekhweza ikolo uzaholisa ngedola leZimbabwe. Nimelesitu7 useHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini elwisana lokumemetheka kwenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC ibikwa isedolobheni lakoBulawayo lapho ecubungula khona iziphathamandla zaleli dolobho. Kumaviki amalutshana asanda ukwedlula wethulwe umbiko othi usibali khulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube waphiwa inkalakatha yestanda sokwakha indlu phansi kwesivumelwano sokwengezelela iminyaka yakhe yokusebenzela leli dolobho. Lokho kubikwa kwadala inkulumo yokuthi kungaba kulokutshaya amanzi kudaba lokwabiwa kwezitanda njengalokho okwenzakala eHarare lapho okwabotshwa khona amakhansila lomeya wedolobho. Ikhomishini yeZAC ibikwa isikhulumisane lenhlanganiso yezimbalwa ezakoBulawayo icubungula lolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Residents Association ngeyinye inhlanganiso lezi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Injongo yabo ukubuya lapha bazocubungula lokuzwisisa ukuthi kwenzakalani esingathi na fact finding mission. Lokho babuyile bakhona bazibuyele bona kodwa ke ngenxa yokunanzelela kumbe ngokuzwa umkhosi obuhlathwa ngabantu ngokwenza edobheni lakoBulawayo ikakhulu indaba ekhanya kuyiyo sibili emqoka abayilandileyo kuyindaba eyokwabiwa komhlabathi indaba leyo niyana amastens ukhanya ngathi yiyo abakhanya becothala kakhulu bazwisisa ukuthi kambe abantu okwenza mhlawumbe umkhosi kwenzakalani ngile qiniso lokuthi ngalokho bazahamba ke baye kucouncil ngabona lawo bayedingisisa ukuthi kambe lokho kwenzakeleyo komhlabathi okunikwa kwezikhathi eziphezulu lama-councillors kambe kungabe kulandela indlela zakhona yini. So ngamafitshane yikho esikuzwisa ukuthi abakulandileyo engxenye sebekulandile sesizathola impumelo yakhona yokuthi bona sebenza ukucubungula ukuthi ngama-investigations baphumelani. So ngamafitshane yikho engingakutsho ngezakhe kodwa kuyiqiniso yokuthi yes emzila kwaBulawayo ikhona and izocubungula ngendlela esikade i-fact finding mission.
Ngaphandle kwestand okuthiwa yaphiwa usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube, kukhona yini enye inkohlakalo elike lezwa ukuthi ingaba isenzakala edolobheni lakoBulawayo?
Well, kuliqiniso ukuthi kule stand esizwa ngaso ukuthi siyingxenye yama kinds of service aphiwa usodolobho wakoBulawayo. Kodwa phezu kwalokho ungananzelela ngale muva kuye kwaba futhi le ndaba yokuthi kuleyinye futhi land ngapha e-Apparange Mall ekhanya yaliswayo yanikwa umeya lezinye iziphathamandla ngokunye okukhona khonokho engxenye nxa sinanzelela kuyizo indaba ezisegudwini zenezo. Kungenzakala njalo ukuthi sikhuluma ngento esizaziyo kumbe ngaba zikhona engxenye njalo esinye esingazaziyo esiqinisa ukuthi engxenye iZAC njengoba isibuyile phose ingabizo okunye thina esingakwaziyo edinga ukuthi izothola ubufakazi bakhona kumbe izothola iqiniso lakhona. So kodwa esikwazi yikho lokho engikubikayo ukuthi yiyo leyo indaba yama-stands thina esingathina i-public knowledge ekhona nje ebantwini eyazwakalayo ezinye ezingazwayo ziyabe zingaziwa kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi Yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuvulwa kwezikolo ngemva kokuvalwa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa ababalisi bekhala ngokuthi kabavikelekanga ekuthelelweni leli gciwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo ubegxile kwezamasiko emhlanganeni wakhe owenzelwe esigabeni seWisconsin ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngakwelinye icele ancintisana laye kulolu khetho emele ibandla lamademocrats, uMnumzana Joe Biden laye ubekhankasa edinga usekelo lapho akhulume labakumsebenzi ukucitsha umlilo esigabeni sePennsylvania ngemva komhlangano lapho akade iphendula imibuzo yabavotayo kumabonakude we-TV. Umlobi odume ngokusola uhulumende wakwele Uganda uGakwenza Rukira Mashaija ubotshiwe okwesibili lonyaka. Igqwetha lakhe libika ukubana lokho kungabe kubangelwe ukubhala kwakhe imbali yokuhlukunyezwa ekubotshweni kwakhe ngumabasa lonyaka. Abantu abanakanelwa ukuba ngabohlangothi lwabezomvikela lokulondolozwa kokuthola babikwa bemngenele emzini wakhe bamthatha bayamvalela bengatshongo ukubana bambuphela cala bani.
AbeZimbabwe asebehlala kweleBotswana bakhala ngokuqhubeka kokuvalwa kwemingcele uyindlela yamazwe achiyeneyo eyokuzama ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Iningi latshiya imuli ekhaya kodwa ngenxa yokuvalwa kwemingcele abenelisi ukuyafika eZimbabwe. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron khona le kweleBotswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bakhala ngokuthi abasenelisi ukuyabona imuli zabo kungenxa yokuvalwa kwemingcele, kuthi lalapho kufiwe abanelisi ukuyahlanganela labanye esiluleni. Omunye wabo uMnumzana Andrew Spanda wasebenzela edolobheni leHabron wathi usephose afikise umnyaka lokhe wagcina ukubona iy'ngane zakhe. Okunzima kuSpanda labanye abawusimo esifanayo yikuthi akwaziwa ukuthi imingcele izavulwa nini.
Umnyaka ususuyaphela ungazange uhlangane labantwana njengabantwana abakuma kuma teenage age babefuna ukuthi time and again babe labazali babaqondise here and there. Ngangihawukela sibili abantu ababe lo lockdown belabantwa babo ukuthi babe lesikhathi labantwa babo baba le quality time labantwa babo bebafundisa abafuna ukubafundisa khona.
USpanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bahlale eduzane lemuli zabo ithuba iningi elingasalitholanga ngenxa ye-COVID-19. Omunye njalo owezimbabwe eHabron inkosikazi Patience Dube leya yena uthi ubone bonke ubunzima isikhathi se-COVID-19 ngoba ehlukaniswe lemuli yakhe.
So kwenze ngazani kuthiwa we come from broken homes of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi. Mina personally ngile ntombazana nje ebithena 21 this year. I was really looking forward to celebrating it 21st birthday yakhe with considering that she's the only child that I have.
UMnumzana Sifas Chuma ungomunye wabalenhlanhla ukuthi imuli ulayo eBotswana kodwa ukuthi imizi eminingi ngabe sichithekile ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Iningi imizi sibile sigilikile ngenyanga zona lezi nje ezingu-8. But njalo banengi ngenxa ye-distance asebenanzelela ukuthi badingana kangaka ngoba nxa omunye wakho esekhatshana umumusunje usukhona unanzelela esikhathini you get to understand the value of the other person.
Ofundele ukweluleka abantu kusigaba esijeneyo ukhansela unkosikazi Ellen Moyo uthi isimo esikhona asilungelanga impela kahle lenhlala kahle yezimuli.
Khathesi nxa ubaba evalelwe kwelinye ilizwe umama evalelwe kwelinye ilizwe sokuletha esingathi yi-breakdown in the family system. Abazali abasenelisi ukuthi bakhulisa abantu babo ngendlela efaneleyo. So khonoko kungaba lama effects esingawaboniyo kathesi esizaphela siwabone sokuphela iminyaka ethize.
Ele Botswana kanye lele Zimbabwe awukavezi ukuthi uZulu jikelele uzavunyelwa nini ukuqala uchapha imnceleni, kodwa sekulezibonakaliso eziningi ezikhomba ukuthi amazwe aseqala ukuyekethisa kancane kancane iziqondiso ze-COVID-19. Le-South Africa libike ngolwesithathu ntambama ukuthi imncele izavulwa ekuqaleni kukamfumfumu. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisiyabona kwele Botswana.
Bayakhala abantu ngokwenziwa yiSouth Africa isanda ukuthuma abantu ukuthi bayekhulumisana labeZimbabwe, kodwa abahlangana labezanu PF kuphela. Iqula ebelikhokhelwa ngumnumzana Ace Magashule lithi lizaphindela eZimbabwe ukuyakhulumisana labamanye amabandla lenhlangothi ezithiyeneyo zempilo, lanxa abezanu PF besithi lokho akusoze kwenzakale. Uhulumende uyalandula ukuba bazwa ngabaningi ukuthi kulokuhlukunyezwa kwabantu ngabezomvikela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Ake sizwe kwabanye abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ukuthi bathini ngequla le-African National Congress elaya kweleZimbabwe.
Ungasuka iqula elingaka mpela lihamba kuthiwa liyeZimbabwe liyokuzwisisa, bese befika bezixoxela beziphuzela amatiye nje besikholisela nje yazi besikholisela bezidlela izimali zesizabantu zesitate. Shembantu shemkubo, ngibuhlungu kakhulu ukuza kuthiwa bahambile nje bafika laphana basixoxela nje labantu bezanu PF nje bebekhulumane. Ungathi ukhuluma usizwa kuzwakala udubo olungaka, nawe ulubona mpekwenza ngathi kawuluboni. Bese lifika lihlala ebatafuleni abukhazikhazi impela lisidla liphuza amatiye liphuza amawhisky lisikholisela lizixoxela nje. Lisuka lapho lifulaya libuya lizohlala phansi. Shem kakhulu mani, yazi lisizi kakhulu mani. Kodwa ke anyway lizoze lifika usuku lokuthi khona uNkulunkulu uyahambelelelana lise. Bakhalile abantu mani, bakhalile bakhalile, bayakhala namanje basakhala impela, basekuhlupheyeni impela basekuhlupheyeni. Shem hayi lokhuluma elishako lelikhulu khona le plan sesigabeni sakusukuwo ukhanyani ngegama. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Into eyenziwa ngo-Ace Magashule negroupu yakhe beyenza besiya kweZimbabwe lathi uhambe ubaleka Mbete naye wafika izinto efanayo ezi-Ace Magashule. Ilizwe leZimbabwe angiyeke lalungiswa South Africa, kodwa South Africa ngelinye lelizwe elinenkohlakalo enkulu. Lo Ace Magashule wakhona nguye futhi omunye umuntu ohamba phambili ngamacala e-South Africa le-South Africa. So ilizwe leZimbabwe angiboni i-South Africa isilungisela ukuthi silungise ilizwe, asizilungisele thina sodwa, sihlale phansi silungise njengomdeni. Abangaphandle nje akukho abazosiza ngakho, bazohamba bane bekuyabheka amamayini abo nani nani.
Mr. Zikali lapha eJohannesburg kule-South Africa. Mina bantu be-Studio 7 nginesikhalazo, bengicela lingibuzele mayelana nesimo seZimbabwe lesokuthiwa labantu bethunywe uRamaphosa, ngoba phela siza kuthiwa kuthiwe hhayi akula crisis eZimbabwe lokuzeni, problem ekhona i-social network. So mbuzo wami ukuthi behluleke njani ngobabuzi uba i-social media ikade ikhona yini, yiyo yini yaxosha abantu abayi-5 million elizweni? Mele bababuze leyo nto. Abantu abayi-5 million abakhela iZimbabwe balikwa ngaphandle, 3 million isesisemzansi bebalekela ubunzima. Kambe asiyo crisis nayo naleyo? Umbuzo wami ulapho, hlale imbuze nje leyo nto. Njalo futhi walibona ibilizele ngenamali kumabhenki, abantu balala, abantu abadala abapentshini ama-70 years balala imali nebhenki. 2 days uzethemakdayetmaleenelokugibela ibhasi kuphela, kodwa bekusothiwa there's no crisis.
Laba ngabanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe ukusithumezela umlayezelo wakho. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakoBulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond. Yena ke uthi ucula umdumo awubiza house kwasa le afro pop. Asizwe nexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Baby unombonzani umba kwenyu uyogara uriko
Jetty Jamun, Uzelo Mumia 1997, the Sprinting Sensiza, Nesansi Mandebele, Wakulera Etoro, Konaranye, and Kabaz, Kabatalekona is called the Sempunda Pansi. Jano was born out of Uli Jaiman and Umtulu, Mokwalu, Esemman.
Nafunda eshimakanga primary school ngihamba esecondary Mandawa High School eShabane. After that ngajika ekhaya eDolo because mamama ubeseshonile, ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Mangiceke lapho mali mama wangithatha wangizisa eGoli, ngase ngiqala ukwenza umculo lapho. From 2014 ngifisa ukwenza umculo para ngazoqala ke ukurekhodi i-album yokuqala 2015.
Usebenzile uGetron umculo wakhe wetholakala emakhasini wonke athengisa imculo.
Mina ama-album i2 nama-single track i3. First album yami ngayirelease ngo 2015 yayithiwa uziqhenye yayinama-tracks i7. Ngazoreleza i-album yes2 ngo-2017 okuthiwa Qaphela naye yayinama-tracks angu-7. 2018 ngareleza i-single track House Kwasa ethiwa khona Kibuyile ngayicula ngesiTswana.
Wakhe ubethanda ukulalela abaculi abalodumo njalo yena uGetty Diamond uyakhuluma indima eziningi ningi ezijiyeneyo.
Ngikhule ngingumuntu othanda umusic kahle kahle. Mangibona oBrenda Fassie, Beata Mangethe, Slizer, into yakhona yangigqugquzela ukuthi ngingayiyenza nami umusic even ngiwumuntu wesifazane. Ngicula ngolwimi luphi? Ngacula ngesiNdebele, ngacula ngesiTswana, ngacula ngesiSuthu, ngacula even nge-English. Lonke ulimi nje engizwa ukuthi ngicule ngalo, ngifuna ukubhala ngale ingoma, ngiyacula ngalo. Ngenza njalo ngiculela umhlaba wonke.
Isikhathi somhawu madawu khosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Ngicela i-support ebantwini. Ungagugula nje igama lami Getty Diamond uzothola umusic wami lapho. Or ungakhona ukungithola umafuna CD ungangithola ko-Facebook ngoGetty Diamond. Ungakhona ukulayikha ipage lami Getty Diamond fan page ku-Twitter Getty Diamond. Abafuna ukumbamba ku-WhatsApp bangangithola ku-0653288720. Ngiyabonga.
Namhlanje silibazana lentombazane esakhulayo edabuka eDolo uGetty Diamond. Kuhlelo lwenu liluthanda abalaleli lweHoza Holo Friday. Impela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Abantu abangazowayo namhla bachithachithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakhutswa Ngaziwori achaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilo mculi wakobulawayo uGetron Sibanda yena uhamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithande sibekile emhlangano sithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.